Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 17 kuNcwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano womanyano wamazwe akuSADC uqalisile ngokusemthethweni lamuhla eVictoria Falls.
Sokufanele kuSADC kube lokuqinisa ama-institutions e-democratization ukwenzela ukuthi izithembiso zonke, ama-proposals wonke enziwa yiSADC abe egcwalisiswa ngoba kungaba kukhuluma kuphela ithemu kaMgabe yalokho kuphela nje sokho esikhalakhala.
Kweziphathelane lezemaphandleni sizezwa ukuthi kwenzakalani eMzola eLupane.
Kukhona ikliniki khona phedengamuzi khona but yadabuka imiduli konke ukuthi akusafananga isebenze i-fitness asisaqondanga. Kufanele ubophe inqolo ohambe imango siyagada amalifti kwenye indawo ekhatshana ukuthi yesentluka.
Kuhlelo oluphathelane labasakhulayo sixoxa lomnumzana Decent Bajila owecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube. Thiyani indlebe lizwe ukuthi usiphatheleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli zamazwe akumanyano we-Southern African Development Community, SADC, zithe gwaqa emhlanganweni we-34th Ordinary Meeting of the SADC Heads of States and Government Summit eVictoria Falls, oqale lamuhla njalo uphela kusasa, lapho uMongameli Mgabe azacotshwa khona ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumgcini-sihlalo womanyano we-SADC. Amanye amazwe akulo umanyano agoqela eLesotho, Democratic Republic of Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Swaziland, Tanzania, leZambia. Lokhu kwenzakala inhlanganiso ezizimeleyo zisithi kunengi okufanele inkokheli zamazwe akuzwekazi le-Afrika akufeze, okugoqela ukunanza amalungelo oluntu kanye lokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kusenjalo, lamhla silethulela ihlandla lesibili lengxoxo esiqhube lomnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF kobulawayo, endawonye lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe behlaziya udaba lomhlangano lo. Umnumzana Ngwenya usungula lingxoxo.
If we are going to take chairmanship yeSADC, kakube le paradigm shift ukuguquka kwengqondo kuZANU-PF ukuthi lokho abakukhulumayo kumamanifesto abo, lokho abakukhulumayo kuma press conferences esama-SADC protocols, kabakufake into practice. Hayi khona ukuthi bebelokhu bekhuluma lokhu beqondele.
Uthini mnumzana Chuma ngenkokheli ekhona?
Umbuso zempefu uyathembakala. Into efunda icace namhlanje kubaba uNgwenya lomphakathi wonke ukuthi wona iZANU-PF ilama policies and principles ayo. Asila policy thina ekuinvade amafarm. Asila policy thina ekubulala ilizwe. Akula muntu ongathi ebusa aphinde afuna ukulala into ayibusayo. That is very impossible. Kulento oda i-guided freedom. Uthi yes, you are free, but it doesn't mean that you are free ukuthi ungene omakhelwane wakho wenze into oyifunayo. Kumbe you are free to just kill a person because you feel like doing so. Nxa ikhuluma ngokuinvade amapulazi, ashiyo ZANU-PF policy leya. Ashiyo government policy futhi. I can give you an example eyenzakale kathesi nje amalanga adlulela. Kunabantu ama-rowdy elements ahambe ayainvade iplazi likababa uDabengo angithi but besebenzisa ibizwe leZANU-PF and to show that ZANU-PF was not part of it, amapolisa ahambe la abakhipha abantu laba. They did into zabo outside iscope sethu. ZANU-PF is not a rowdy party. ZANU-PF is not a party evumela ilawlessness. Whoever invades iplazi lomuntu is going to face the wrath of the law, and that is full stop. Khonoku ngingakuthembisa mina ukuthi noma ngingaso spokesman weZANU-PF kodwa ngilunga langkona ngiyakwazi. People must start having confidence in our government. As it has developed as a Europe ngale. So this is about our shortcomings, definitely. But in the part of the world, let's all come together. First, as Zimbabweans, singabelokhu sifuna ukwenza i-finger pointing game ukuthi hey, ZANU-PF this, ZANU-PF that. Asisoze siyendawo. Ukuthi sibe ngabantu kumele simanyane. Yikho baze bathi khona, united we shall conquer and stand, but divided definitely we shall fall. Ngamafishane ngithi mina baba Ngwenya, labantu bonke abeZimbabwe, again sithathe iZimbabwe siyifake first phambili kuqala. bese sithatha ama-political parties ethu siwafake ngemuva kwethu ngoba asidli ama-political parties but we survive and strive by a stronger and better Zimbabwe.
Mnumzana Ngwenya, sesikhangela lo sikhundla sikamongameli Mgabe sokuba ngumgcini sihlalo, sikhangela leminyaka yakhe, ubona ewenelisa lo msebenzi.
Yeah, umsebenzi wakhona uzima ngoba sokufanele kusadeke kube lokuqinisa ama-institutions e-democratization ukwenzela ukuthi izithembiso zonke, ama-proposals wonke enziwa yi-SADC abe egcwalisiswa ngoba kungaba kukhuluma kuphela ithemu kamgabe yalokho phela nje sokho esikhalakhala sikhonona nge-democratization nge-constitutionalism ma-rule of law ama-property rights. So akuye lithuba lokuthi sibe committed into strengthening ama-institutions of democracy.
Amakhiwa ahlale sithi kona age is nothing but a number. You are as old or as young as you feel. Umnyaka kababa uMgabe awulani lo msebenzi wakhe. He has proven beyond any reasonable doubt that he is capable ole 20 years, ngibole 30 years, ngibole 50 years, ngibole 90 years.
Mzana Ngwenya, uyakuvuma yini lokho?
Izalo CFA ibusa okweminyaka engu-34. In our case, we are still one of the poorest nations, I mean, among members of SADC. And you call Luti, even I guess, is still a Tesagam Gabe, who is a cornerstone citizen into. My Vachia would tala.
Long Nomsana rejoicing Gwenya, Inguiti, Ekubula is on Bosazwe. Obekoka in Dawinia Lomnomsana Joseph Chuma, is Patamanda Seven, Dalizano PF Gobulawayo, Vesetlingwini, ARR, Le Studio 7. Kusenjalo iningi lithi umomo uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni, amankampani evalwa, amathuba emisebenzi encipha, kukanti le bandla lezanu PF elibusayo likhanya lingelamacebo okulungisisa okuhluphayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezembusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe.
Khathesi kunzima ukuthi sazi ukuthi singasebenza kanjani ukuthi sisize ilizwe lethu ebuzimeni obukhona, ngoba nxa silokhu silo President Mgabe njalo sila mabandla zombusazwe afana lakhokhelwa nguMnumzana Tsvangirai lokungazwana naba akade belakho, ngibone ngani ilizwe lake lihambelele phambili nxa sisebenza sikhokhelwa ngendlela efana lale. Kodwa ngibone ngani mina ngemva kweminyaka elithumi kusiya phambili, nxa abantu bangaqala manje ukusebenza ekuthini bakhe ibandla kumbe amabandla lezombusazwe ale akhokhelwa ekhakhelwa ngendlela ezitshiyeneyo lezikade zenziwa kuzanu kumbe ku-MDC, yikho ngibone ngani singathola khona ububelo. Kodwa angiboni sisiba kumbe kusipha segcekeni ukuthi ilizwe lingaphumelela kanjani eminyakeni emihlanu elandelayo.
Ukudonselana okukhona kubandla lezanu PF Sibanda, singabona kuqina ngamandla yini kuphambanisa leli bandla mhlawumbe kubangela ukubana linqotshwe kukhetho luka-2018?
Ngibona kusiba nzima kakhulu ukuthi into engenzakala kwamanye amabandla kumbe kuzanu icine isenza ukuthi izanu ingaphumeleli ekhethweni, ngoba phela amabandla aphikisayo khathe esatshengisa ukuthi akala bukhokheli obuqondileyo njalo buqinileyo obungenelisa ukuthi buqhubekele phambili lwisane lezanu ekhetheni olandelayo. Ngibonani kunzima kakhulu ukuthi izanu ingaphumeleli ekhetheni olandelayo.
UMnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni esebhilithane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamuhla kweziphathelane lokwenzakala emaphandleni esilethulela zona ngesonto viki zonke, sixoxa loMnumzana Isaiah Ngwenya owemzola eLupane esixoxela ngezidanisayo kanye lezithabisayo ezenzakala esigabeni sakhe.
Usipho lungabaluningi kakhulu, usuka usuyele ukuthi uqalisa ngabesiyangazi. Akulanto ekhona, akulanto ehambayo, abantu nje basipheka. Ikhathi esizongikhuluma labanye abantu, kulabantu abalimelele, akulamoto ezihamba khona, imigwaqo kayikho, ifile, isibhedlela kasikho, ukuthinika kade kubona eduzane kuvaliwe, kuthathwa kudabuka imibhili. Sokufanele abantu bahambe abonke. 100 and something K to the KSMC nearest location, health center.
Isibhedlela yisiphi esasebenza? Isibhedlela kumbe ikliniki bengayi eSt Luke's?
kukhona iklinika khona phede ngamuzi khona but kodwa bebe ngani into abayenze okunceda nje kuphela abantu but angazi inqe ngikhuluma nje namhla ingabe ivale angikwazi nxa sifikeliselwa umkhuhlane nje kulimala ngokutshana sofanele ubophe inqolo yohambe imango usuyagada amalifti kwenye indawo ekhatshana ukuthi yesiyefike St Luke
akhona amabhasi ahambayo khona ngapho
abakhona angabi khona ngenxa yesimo somgwaqo bese sithathi sezokuthi hayi sihamba sebheda ziyabe zisiyedinga sebheda khatshana legwayi bezibanzela iphakathi kusekakala amabhasi-ke ngendlela enjalo kodwa kwesinye isikhathi amalutshanano la akhona athwala bangikhathi sisuke kwi-holidebe khona ngokuthi hamba abantu beswele bekungahambeki senkulu kakhulu imigwaqo ngoba la makhomba bezama ukuhamba but ehlulwa ngumgwaqo amanzi kwezinye indawo ayatholakala kodwa ukutholakala kwakhona yilokhana okuthi abaemisayinje kokugebha emfuleni kanti zeyogebha yilokhana okuthiwa yimithombo lapho abathola khona manje izibhorane zikhona zifile ukuripheya kwakhona zilutshwane zifile ukuripheya kwakhona bekungani kule zithembiso sokuze kule minyaka ethile ngoba mthingithathu uma ngaphambili lokho kuthiwa zizazinga kuphela kule damele lodwa yile engani linedizisiwe but liyakhulelwa ngoma ukuthi linani abalimileyo kwalo nyaka abanye bangani batholile kodwa abanye hhayi abanye izilana kakhulu konakayo kutholakala nje kwabanye hhayi inani kahlela abantwana besikolo bayahamba esikolo kodwa uhamba kunzima ngoba umango ohanjwayo ayomkhulu kakhulu kwabanye njengalaba abancane ukuthi bahambe umango uyabe usuma-8 kk 7 abakugrade 1 lapho futhi okule ukuthi ngadi-crash kuba buhlungu abantwana abancane kade ngikhuluma lo munye umama ofundisa khona ngalenje namhlanje ekuseni ethina hhayi amabhuku amabhuku indaba yamabhuku
lina belifuna ukuthi ngabe kwenziwani ngendlela yokuncedisa lapha
abantu beyafisa ukuthi ngabazincedisa bazinyabemizamo yokuthi bezezinto kodwa ngenxa yokuthi isimo selizosizi sovuna ukuthi nawo uhulumende eyancedisa ngendlela yokuthi especially kakhulu ebantwaneni besikolo amabhuku angaba khona kwesinye isikhathi zingaba amatitshala nxa besele i-motivation lenxa ungabe ma kulamabhuku abantwana bayancedisela abadala bangazani bancedisa ngezinye indlela bancedisane ndlela amatitshe kwenzela ukuthi kuhambe ngoba into zele azihambi kini
lo umnumzana Isaiah Ngwenya owemzola elubhane ubekhuluma ecingweni le-Studio 7. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo lilami uNtungameli Nkomo. Namhlanje ngilosakhulayo owebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Decent Bajila. Siyakwamukela kuhlelo Bajila.
Yebo, ngiyabonga ukwamukela ehlelweni.
Umumo uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni Bajila. Ikusasa lelizwe lisezandleni zenu njengabatsha. Kwenziweni?
Indlela isimo somnotho esiyowona sidalwa ngumbangazwe sisendleleni ebuhlungu kakhulu and lokhu ungakhangelisisa ukuthi kudalwa ikakhulu ngokuthi abantu bakithi sebenziwa baba ngabayanga balingeka kalula baba ngozozo. Impumela yokhetho ebekhona ngomnyaka ophelileyo ibiveza qhathu ukuthi ilizwe lethu seliza kuba yikhona lokho eselisiba yikho khona kathesi ukuthi abantu bazahlala besethenjiswa izithembiso zamanga. Okufunakalayo kathesi ukuthi abantu baqale ukuthi bahlale phansi kwenziwe umhlahlandlela omutsha ukuthi kuyini esesingakwenza ukuthi nxa sisiya kukhetho oluzayo kube khona okungalungiselelwa. Ngesizathu sokuthi ibandla elibusa iZANU PF ngontando kayiphikiswa benza abakuthandayo benza abazinakanela bona akukho nto ekhanya engenzakala maduzane nje engaba yisombululo kulesi simo somnotho elizwe. Lokho kuyabe sokusisho ukuthi abantu abatsha nxa bekhona abafisayo njenga ukuthi sibone ukuthi kuyini okungenzakala kuqalwe manje ingxoxo zokuthi singenza njani ukuthi nxa sisiya kukhetho oluzayo kumbe nxa kungenzakala sibe lokhetho emaduzaneni nje ngoba impilo kayitshentshwa labakhokheli bethu sebekhulile. Ma kungaba lokhetho emaduzaneni nje kuyini okungenzakala ukuze iphutha likantulikazi 2013 lingaphindakali futhi.
Umhlahlandlela okhuluma ngawo Bajila uyavela ngapi njengoba abantu beZimbabwe bedabukene phakathi kangaka?
ubona ukona nkomo ukuthi abantu sebephilela esikhwameni besenzela zonke izinto egilweni labo ukuthi inqe mina ngitholile okuzalala kungenethu njini labantu abantu umhlahlandlela ubungatholakala alibana abantu bebengabeka eceleni ezinye izinto ezingelani lengqobela phambili yelizwe baxoxisane ngokuthi kuyini esingakwenza ukuze le inunu enkalakatha kangaka ebusa elizweni silwise ukuze siyisuse inkingi ekhona yikuthi ubukhokheli ngobuningi babo emabandleni ikakhulu khona ngale kuZANU-PF bakhangelele ukuthi izinto zonke zibe ngeziza benefita ebona ngobulutshwane babo alubana abantu abatha bengazikhulula kucabangeni okunjengalokho bekungaba lezinye izindlela zokuthi abantu bengakhuluma njani ukuthi indube esikhangelelani lazo izinto sesifazi kathesi ukuthi noma ngoZim Asset noma ngoBoram Gedi noma ngubani zonke lezi zinto yizilogani nje kuphela ezizaphelela ku-TV lakunewspaper nxa sesisuka lapho akukho ndlela okuzadala ngayo imisebenzi akukho ndlela okuzakwenza ukuthi ezikolo kufundeke ngenjabulo akukho ndlela okuzadala ukuthi abantu bathole amagesi bathole amanzi ngendlela elingana amalungelo abantu njengesisekelo sombuso esilaso esitsha
njengebandla lingaba lenhlelo yini ezikhuthaza abasakhulayo ukuthi badinge indlela zokuzithuthukisa indlela zokuziphilisa
thina esikwenzayo enhlanganisweni nxa sixoxisana labantu abatha abangamalungeni enhlanganiso yethu okwakuqala ikubakhuthaza ukuthi laloba sohambe kanjani mabalimuke ezintweni ezingamacala ezintweni ezinjengobusela ezintweni ezinjengabugwelegwele lokho okuthiwa yi-corruption yikho esizama ukuthi sikwenze njalo abanye siyabakhuthaza ukuthi nxa kulezi ndlela ongenelisa khona ukwenza imisebenzi yezandla abanye sebekhona sebesemisikeni lapha bayalima ngemva kwezindlu bayalima emakhaya emizini yabo ukuthi bathole mhlawumbe abangakuthengisa ukuze benelise ukuthengela abantwana ukudla nezigqoko kodwa okuningi nje okumayelana ngokudalwa kwemisebenzi kuyimlando kwahulumende and uhulumende akenelisi ukukwenza lokho and thina sesizikhiphile ekuthini ngeke siqhubeke sikhuthaza abantu ukuthi bathembele ukuthi uhulumende lo okhona engabasombulula kulokho okunye okuqakathekileyo njalo futhi okubuza ukuthi abantu bakunanzelele yikuthi inkinga esidibana layo kathesi njengelizwe iningi lethu sizifakile kikho ngoba abantu abalingiwe balitshaziswa ngokhetho oludlulileyo ikakhulu abantu abatsha babonile abaningi bade bezigqokile izikhipha ezibhalwe Boram Gedi babonile bade bagqokile amakepesi bade begidima lamathocha namhlanje ikepesi sidabukile ithocha iselabhatri isikhipha sesigugile umuntu sebuyele futhi khonaphana ekuqaliseni lapha kade khona abanye sebewese than khona kuyana kade beyikho ngamuva lokho engikukhulumayo yikho esihamba sikwenza kathesi i-political education esiyenzayo njengenhlanganiso
hayi isikhathi ka sisavumi ebhajila kodwa abasakhulayo abeZimbabwe jikelele kanye laba kwamanye amabandla mazwi bani ongabatshiyela wona
sokuseduzane ukuthi kube lo mhlahlandlela wokuthi amabandla kumbe abantu baseZimbabwe abakhangelele umbuso wentando kaZulu bahlanganise amakhanda babone ukuthi kuyini okungenziwa ukuze le nunu enjengeZANU-PF zonke inunu ezilwisana le ntando kaZulu lokuthula zingalwiswa kanjani sokuseduzane abantu abahlale bevula amehlo kuyeza lokho ngitsho ngiqinisile
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Bhajila siyabonga
Okay.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa nomnumzana Decent Bhajila isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo yimi owenu uNtungamilinkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930, 12080 la ku 15775 kHz. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Umhlangano womanyano wamazwe akuSADC uqalisile ngokusemthethweni lamuhla eVictoria Falls. Weziphathelane lezemaphandleni sizwe ukuthi kwenzakalani eMzola eLupane. Kuhlelo olwabasakhulayo sixoxele umnumzana Decent Bhajila ocelele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube osiphe imbono yakhe ngokwenzakala kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.